uzaqala ekutheni lola lowumuntu uyafisa ukupholisa umoya. But ukuze umuntu afike ekupholiseni umoya, kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu bekhulume ngalinto, ngoba uyabona ukuthi i-ground ibilokhu isenziwa icala phela ukukhuluma ngayo. Yikho ke kulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla. So ingavulelwa ukuthi umuntu lo nalowo akhulume, kuzaba right.
Okumele kubambe futhi adike sesikwenza lokhu mbani.
Okuqala kukumongameli welizwe ukuthi athe ebantwini siyaxolisa nge-ground. Kwaba nje akhuluma iqiniso not amanga lawa abahlala bewakhuluma. Angavele enze njalo, uzakliya ingqondo zabantu ezinengi ukuthi kube sekuhlalwa phansi kukhulume. Khathesi nanti kuphonga ukukhulunywa emanyuzipepheni, akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo, ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngoba lababulawayo kwakutheni. Uyabona khonokhani ukuthi kuhlangane kukhulume, abantu bakhala bakhalayo, babhodlise umoya babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process. Uma kungenziwanga njalo, hhayi siyabe sokho siphoxa emanyuzipepheni, but sisenza abantu bazonde namandla. Lathi sinje gifts isimelele kholokho. Siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors, but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungalakwesaba.
Siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khona ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu owabhubhayo. Pho-ke nxa sokuzalungiswa khonokho-ke ukuthi abantu basuswe lapho abafaka khona kuma-mass graves bayangcwatshwa kutsha, kambe lina lizangena njani khonapho njengama-councillors ukuthi ithoba abantu inhliziyo njalo?
Ukungena sizangena njengo-councillor lapho okuvele kulobuhlungu khona, kumele ungene. Abantu laba kabazange bangcwatshwe kithi. Abantu bantu laba baphongulahlelwa emgodini, ayisikho ukungcwaba lukhalo kwakusenziwa. Abantu baphongulahlelwa emgodini njengezinto. So kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe. Mina ngokubona kwami is not irreparable njengoba bekufaka. Mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa, ngoba kabakangcwatshwa. All these years bengangcwatshwanga, bebephongulahlwa egodini. Khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo nalo ngendlela yakibo, abantu bapholise umoya. See, ukuze abantu basile in this thing, kumele bavunyelwe ukwenza what they believe ngabantu babo abafileyo.